ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulula ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuthula.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kuna kuphele investment eningi efakwayo solar power. Hayi kusuke kubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuphile kuthiwa ngosibhayo laba abathatha imali yonke bayise. Akhe nje nekhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantwini begwanga.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Sizeswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha wona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ukucela kuphuphuma eBeria Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso semqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulula ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhunswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi ekhuluswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye le mingcwabo iKingdom Blue ekuqoqene leli gigi umnumzana kwaneli Hlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamuyi uMqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe, njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo, ngoba uNkomo wayengalufuni ubandlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje ngakho sisebenzisale ilanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana ikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News umnumzana Mongezi Mpofu uthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi.
So the only way you can unite among the people, unify them using inkomo as a yardstick.
Siphuma ke enkundleni ngale emculi kaMaskandi uzinjaza yamluma ethi bulawayo nayo ke eqhumswe kulombuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Inengi lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho njalo umnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi uvele indaba yamandla esingathi electricity yasekhaya. The power, I show indaba efuna ama-politicians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isetshenza kanjani. Ukuze kube khona kufanele kwenziwene. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni zoku-generate electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenza ukuthi ithole i-electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa ingathi i-cabinet. Abalalwazi abavele ikhulumende yamnake gwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe leZimbabwe bangalitshentsela kanjani. So kenye indlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje sebavele akusayeki phambili. So bazama ngazo indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kulento abayenzayo kungelalutho abalenzayo.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani ye-Eskom libona kuphumani lapha.
Akukho lutho oluzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside i-Eskom beyisinika umbane sisebenzisa umbane wase-South Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi i-South Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hhayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele sizi kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu baseZimbabwe bethole umbane kulelo ntilizwe. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga loo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engala lutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho bebe nendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu bebe ngabantu abaleqiniso. Kufuneka into ezihamba sebenza ngesikhathi esifitshane kube le plan futhi esingathi thina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboneke imali babhadale i-Eskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, siyaphambili kufuneka kube ne-plan yokuthi manje ikaribha or ikhoni le khona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazakhulumisana nge-Mozambique kuthatha ukuthi omnye umbane ekhangora bhasa
le ubone ifana ukuthi mina abantu abakhulile kunika njengoba ngithi kwenziwe lokho kodwa siyazi ukuthi yonke lento ifuna ukuthi uhulumende ebe ngukhulumende othembekileyo othandwa ngabantu abantu abafuna ukuinvesta bangene siyazi ukuthi kulezi nsuku kule ndlela eziningi impane ezingayenzwa ngayo izimbabwe lelangeni iningi kakhulu funeka kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy ku-solar power hayi lokho kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba abathatha imali yonke bayihle akhe nje ukhukhu nje ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu begwanda so siyakubona konke lokhu kodwa ngiyabona umkhokheli uxoxo asiyindawo okufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawujise kube labantu abangcono abazafuna ukuthi babusibize ngokwesini
lowo ngumnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa okwamanje sengilichiya ezandleni sikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko
senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka ke lokhu ke okuthiwa i-marriages bill ebunjwa ke ngurhulumente ngilethela ngoba ngilo baba ucecaphulu ucecaphulu ke uligqwetha njalo kulilunga ledala lephalamende emele inkulumane babaphulu siyakwamukela kuhlela
ngiyakubingelela Gibbs ngibingelela labalalele
ye akusitshele ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini khonoku ke ongani ukuqakathekile kakhulu
i-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo ndibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahle wonke ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenda siyayazi indaba lezi ke zayikhuluma kakhulu i-marriages bill iyakulungisa khona lokho okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mtshado imihlobo emithathu ezimbabwe zapho ukuthi emithathu besilalwana chapter 5:11 abadala abamazi njengochapter 37 siphinde sibe lo mtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi besile mithetho emibili ekhangele khona lokho sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-marriages act konke kube yimtshado elinganayo so lokho sibongazani yinto enhle ukuthi imtshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa okunye okuqakathekileyo dube yikubana izinduna zethu zizatreyinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko okutho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yabo masinyane ngoba kule problem yokuthi abanye bebethada bengayibhalisa imitshado nxa imitshado ingabhaliswanga akusela mntu okwaziyo akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani so ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle
yes yezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi kumbe uthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini khonokho ke akukuxazulule khonokho
right silo close 40 nxa ngisithi close 40 nxa iseseyi-bill sithi close nxa isiyi-act sithi section so okwakathesi ukwenzela ukuthi kube lula kubalaleli mana ngithi silo section 40 usection 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner yinto entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership so ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho njalo u-civil partner lowo lanxa bangazi baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho sikubona ku-aplaya kubomama u-aplayela kubobaba so sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzawuba yingxube evange yinto engazwisisekiyo bese kusithi akunani ukuthi utshadile so ngingabe ngitshadile lo nkosikazi wami ungaba lomunye umuntu ohlala laye kumbe omthengela amagrosari zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani so umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo sekukini njengamazimbabwe ukuthi litsho ukuthi mina liyakuvuma kumbe alikwamukeli likhangele lani ukuthi liphila njani vele ezimbabwe namasiko yenu njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama labobaba abatshadileyo ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu
Kamba ukuthi ungacina ukuqeda imtchado kono ngokungani kuyakhona phophela ngamafutshane zibini.
Mina lapha ngikhuluma njengophulo. Ngoba khona ngiza kuye enkulumane ngizakuba ngizabiza feedback meeting next week. Eyokubuza ukuthi ngibuza abantu benkulumane bantu benkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibona ngazana abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibona ngazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba le nto enjalo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ukucaca bhulu. Ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo likaZulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edalela lephalamende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eita wola mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazi omuhle besilomnumzana sabelo nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Africa abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Asithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin usecollegeini. Kukhona na ongathi usufundile na?
Siyafundisa futhi. We really get to impart i-spirit se-Africa ngapha e-America and sesifunda lokuthi ibhizimusi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khaya ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela eAfrica kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaya ngaphansi.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho lise Texas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizimusi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina imakhi target market yakho bafo. So lapho ubuse college-ini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana nge-business ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza i-business ye-gaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Awufishayela indaba manje ngapha e-Austin indawo yangkhona it's tailored for ama new ideas and new industries. So e-gaming it's one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho kwele Melika sesiyafika emaphethweleni ulawo yinamazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ingazakelize program ekuthiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Ngicela nilikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngkhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki Jabu, ngiyabonga kakhulu ngena kuhlelo lethu labasakhulayo bafo.
Hayi ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mtswaka zomuhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, ngesizwe ke esiphathelane lokholo.
Lingalitshona njani emakhaya yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda igama nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nizabe mbala kwabase Efesu ichapter ka-4 ngibale ku-25 la ku-26 la ku-27. Sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho. Ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye, nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi, kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu, ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya oyingcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi ingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina senguye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye, kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala ngaselayi. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyazikhathe sokulabo makhala ekhukhwini, uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelela umzethu asengiseduzane lawe khonapho, kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engingafiki. Ngiyakhumbula omunye engake ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho, ngacaba ukuthi usekhoneni eduze, kwahlala ihola umuntu engingafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho uthi singaqamba amanga. kodwa kanti ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo, kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa suzondile kodwa ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone kulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye njedala phana siphambeniseni emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi kaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike uSathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo, baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya engcwele abancede abasize ngegama likaJesu. Kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise Nkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko.
Joshua Nkomo, Kabuko, Kanyongolo, Aramatase, Latela Zimbuge, Ikumbese Tula Vechugi, Pakeza Mochako, Abaye Bekeza Ramanzi, Unzensundi Abensundu, Kaluwe Sisi Vasase Rodijia, Unziamanti Bele, Ea Kupaba Mtobe Sisi Beni, Zapu Lugute Linkabe Zasi Tunga, Buluko Elendo Teyotwa, Elikowa Lichum Lamachota, Ichuveli Mtope, Ela Kisi Jere, Washali Mkumbazana, Weno Mpum Koti, Wanga Ushalam, Oaf Limpunta, Wasineli Zikau, Atu Chumbilo Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elo Mileyo, Una Una Una, Namchazana Mwaiswe, Upunyo Gabe Mpete, Obula Wayo, Amjiga Pasla Pesulu, Kantu Sentu Zewon Konjane, Waye Zizweni, Umahamba Yedwa, Ete Binto Ngayake, Abayebe Kama Namabucho, Eka Tene Nganunu, Ama AK-47, Umdala Wetu, Umakuku, Unyongolo, Umkabuko, Ulinda, Uembaba Salabe Ninda, Unduna Nkulu, Wezipla Fosi, Uatumela Mabunu, Izi, Watini Fira Lichela Wangagezwa, Uutulu Kulu Lieza, Erotisia, Benze, Ginkeme Keme Endaba, Hadu Minkafila Ufalbalele,
Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela abaculi bezimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imsebenzi kaNkomo. Njalo ke iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. Kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.